Endabeni zethu lamhlanje nhlangula 13, 2018 kungolesithathu kunjenje lizibalelwa nguPraxitus Jeremiah. Abaphila lobugoga banxusa abamakomishini abona ngezamalungelo oluntu ukuze baxoxisane ngenhlupho abadibana lazo ikakhulu ekuvoteni ngoba bengajabuli ngendlela abaphathwa ngayo. Abekomishini ebona ngezokhetho abezek babamba umhlangano lentathelo izindaba ophathelane lokuhlala kwedale elizakhetha abazancintisa kukhetho lwalonyaka ele-Nominations Court kusasa. Kukhanya sowuqalile ukuphithizela elizweni kwezombusazwe njengoba ukhetho solusondele. Osokuchithekela kwabeZimbabwe asebehlala emazweni angumakhelwane anjengeSouth Africa. Kwezemidlalo, abeZimbabwe sebebheke ngabomvu imidlalo yenguqu yenkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup eqala kusasa, laloba iqembu elimela isizwe lama-Warriors lingenelisanga ukufinyelela limidlalo. Ku-Live Talk kuhlelo lwabeZimbabwe esebehlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum, lamhla sikhangela ukuhlala kwedale le-Nominations Court kusasa. Tumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz u-Shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.